soku izika disendaba ku VOA Njebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 5 Mhlolanja 2021 ngu Chris Gande. Endaweni zethu lamhlanje.
Yebo, abantu sibabonile kakhulu bebotshwa. Siyababona njalo nje bebotshwa bengena edolobheni, bengangena ngedolobheni, labaphakathi edolobheni ababe bethenga kubomakethe ngezinye indawo. Uyathola sebebotshiwe, begcwaliswe iveni ngendlela eyisimangaliso besiwa lapho abasiwa khona.
Amapholisa lamuhla aqinise isandla ngokubopha abephula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ngokudobha abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bengelancwadi ezibapha imvumo.
Siyazi ukuthi i-election ufuze ukuthi yenziwe labantu abaningi behlangana bekhankasa. Nabantu bethu abezeke ukuze bangene besiyakhuluma labantu bebatshengisa ukuthi ubona njani. Ngalokho simelele ukuthi uhulumende akhiphe imigoqo le efakiweyo ukuze sinqobe i-pandemic leyi ekhona e-COVID. Owathi esisamile.
Uhulumende usekhweze intengo yamafutha epetulo ledizili kusukela lamhlanje okukhangelelwe ukukhuphula intengo yempahla lokudla. Kuhoza Friday, leviki sihamba leqembu leMokis Connection liphethe idlalade lalo elitsha elinesihloko esithi insuku zokugcina. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sebefika inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu, 34,171 abantu asebetholakale belegciwane le-coronavirus elizweni. Leli gciwane libulele abantu abaphose bafike amachumi amabili, 27,759. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilikhulu 104.9 million ababanjwe leli gcikwane. Labulala abedlula izigidi ezimbili 2.3 million. Elemedika yilo elokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlasele i-COVID-19 emhlabeni jikelele asebefike kuzigidi phose ezingamachumi amabili lasikhombisa 26.7 million. Yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amane 455,875. Amapolisa lamhla aqinise isandla ekubopheni abephula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngokubopha abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bengelancwadi ezibapha imvumo. Ababone kusenzakala bathi amapholisa amanye abengagqokanga impahla zomsebenzi abephosela abantu laba ezimoteni beminyene kungakhathalekile lokuthi bangaba belegciwane bethelele abanye. Kubikwa kugcwele ezitokisini zelizwe jikelele ngabantu ababotshelwe amacala okwephula imigoqo ye-coronavirus. Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule. Kodwa enkundleni yokuxhumana eye-Twitter, amapholisa athi asebophe abantu abafika phose ingxenye yesigidi 393,504 elizweni jikelele selokhu leli gciwane laqhamuka. Kuthi izolo nje kuphela bese kubotshwe abantu abazinkulungwane ezedlula ezintathu 3,560. Amapholisa ithi ababotshiweyo balamacala abalisa awukungagqoki ama-mask, iningi lingelihamba-hamba okungekho emthethweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lelunga lehlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane eye-COVID-19 Monitoring Mechanism Task Force, uMnumzana Efizela Ncube.
Yebo, abantu sibabonile kakhulu bebotshwa. Siyababona njalo nje bebotshwa bengena edolobheni, bengangena ngedolobheni, labaphakathi edolobheni ababe bethenga kubomakethe ngezinye indawo. Uyathola sebebotshiwe, begcwaliswe iveni ngendlela eyisimangaliso, besiwa lapho abasiwa khona. Ububi bakhona yikuthi abantu labo babeze ukuzothenga, ukuzokondla abantwana, njengalokhu umthetho bavumela ukuthi bangena. Abanye ngabazihlalela eduzani ledolobha bezothenga kuyili lokunye okutholakala edolobheni kuphela. Babe bengabaningi lokuyana ungaze kudinga ukuthi kwethuse, okudinga kuphela ukuthi bafundiswe, hayi ukuthi baze babotshwe. Ngoba i-COVID-19 ngeke iluyiswe ngamapholisa, ngeke iluyiswe izankosi, ngeke iluyiswe nge-AK, ngeke iluyiswe nge-button stick. Iluyiswa ngokufundisana lokucebisana lendlela ze-science zanamhlanje, hayi amapholisa lamasosha.
Ababotshwayo laba sizwa kuthiwa bayabuthelelwa ndawonye kungakhathale yile legciwane leli elikhona. Wena ukubona njani lokho?
Yes, sibona njalo nje abantu bebotshwa kodwa kungenziwi social distancing efanele yenziwe. Ngakho ke lokho kuyingozi enkulu okuza kwenza ukuthi kube lula ukuthi bathelelane. Sebese ezimoteni zamapholisa, sebese ema-police station ngokuba nga kungela social distancing kule ngozi enkulu yokuthi abantu bathelelane. Kanti ke kasingakukhohlwa ukuthi abantu baphakathi kosizi, baphakathi kobuhlungu, bayagula, yebo balobuhlungu obokuthi bayagulelwa njalo. Kodwa njalo bamele bondla abantwana, amabhizinisi amancane abathengisa amakhabisi, abathengisa lokho esithi ama small businesses, bamele bavulwe. Kungavulwa okay kuphela, kungavulwa pick and pay, kodwa kuvulwe lama amabhizinisi amancane ayiyondla abantwana, ayiwabhadala irent. Abantu bavunyelwe ukuthi baziphilise, bakwazi ukuthenga izinto, bakwazi ukuthengisa izinto ukuze baphilise imindeni yabo. Nemisebenzi le eminye engeke ilethe ukuthelelana kayivulwe, abantu bakwazi ukuthi baphile, hayi ukuvala yonke into ngalindlela.
UMnumzana Efizela Ncube lilunga lelihlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane eye-COVID-19 Monitoring Mechanism Task Force. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso ebona ngezokhetho eye-Elections Resource Center isikhuthaze uhulumende ukuba kube ukhetho ukuze indawo ezilabameli abakhithwa edale lephalamende lakumakhansili zithole ukumelwa edaleleli. UMlondolozi Ndlovu sephilela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ukuxotshwa kwamalunga e-MDC alayizinkokheli e-MDC thinyakenye kushiye indawo eziningi zingaselabameli, kuthi idolobho leHarare selibe nabomeya abathathu phakathi komnyaka wodwa osokuchiye kule ngxabangxoza. Abe-ERC bathi ungabi labameli kuchiya uzulu esengozini yokwephulelwa amalungelo akhe, besithi kumele kube lokhetho endaweni ezaxoshwa abameli laba kungakhathelekile ukuthi ilizwe liphakathi kokumelana ne-COVID-19. Obona ngokuhanjiswa komsebenzi enhlanganisweni le, uMnumzana Solomon Bobhozibunu uyachasisa ngalokhu.
So our message is conducting elections during a pandemic, it is a possibility because the responsible authorities, which is the World Health Organization, Ministry of Health, the government itself, you have set out parameters.
Umbiko wethu ngowokuthi kulakho okwenziwa ukhetho ngesikhathi salolu bhubhane, ngoba uhulumende labe sebefake iziqondiso zokuba abantu babuthane njani. Ukubuthana lokhu loba kungasikhetho kuyenzakala. Inhlanganiso eziningi ziyasebenza, kungakho-ke kulo hlelo lokwenza ukhetho ngezikhathi ze-COVID-19 kumele lulandelwe.
Uqhubeke esithi izwethi lakho ukuqhuba ukhetho luphumelele ilandela iziqondiso ze-lockdown. Lokhu kusekelwe umkhokheli webandla le-Ideas Party for Democracy, IDP, uMnumzana David Chamuka esithi ibandla lakhe lizaqhuba ukhetho lwabameli balo kusasa lisebenzisa inkundla zebulenjini, i-online voting, okuyinto engasetshenziswa nguhulumende.
Kunendlela eziningi zokuyenza ngazo ama-elections, especially umthetho uthi abantu singabuthani ndawonye.
Isikhulumeli se-MDCT uMnumzana Witness Dube uthi njengebandla bazamelela izekhi ukuba yenze kusemandleni ayo ukuze ukhetho luqhutshwe.
Sina njengebandla le-MDC asilakho esingakuphawula ekutheni ukhetho kumele lube khona kumbe lungabi khona, ngoba lathi singabadlali kwezepolitiki. Izeki njengonompempe yiyo okumele yenze konke ekuqinisekeni ukuthi ukhetho luba khona.
Isiphathamandla sezekhi uMnumzane Qhubani Moyo uthi izekhi ilandela imithetho kahulumende ekuba abantu bangabuthani.
I-Electoral Commission izekhi isebenza ngaphansi kwemthetho welizwe. Umthetho welizwe kathesi uthi akufuzanga kube lezinye izinto ezithile ezigoqela ukuhlangana kwabantu abaningi. Siyazi ukuthi i-election ufuze ukuthi yenze labantu abaningi behlangana bekhankasa. Labantu bethu abezekhi ukuze bangene besiya khuluma labantu bebathengisa ukuthi uvonwa njani. Ngalokho simelele ukuthi uhulumende akhiphe imigoqo leyo efakiweyo ukuze sinqobe i-pandemic leyi ekhona e-COVID. Owathi esisamile ukuthi senze ama-election.
Asenelisanga ukuthola imibono ye-ZANU-PF ngalolu daba, kodwa umphathintambo wezemthetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi wathi la idale lephalamende kunyanga ephelele ukuba uhulumende uzalandela izikonzo ze-COVID-19 lokuqakathekisa impilo kulokuba abantu bafe besiyavota. Indawo eziningi emadolobheni nasemaphandleni kazisela abameli edale lephalamende ngemva kokuxoshwa kwabameli babo be-MDC Alliance libandla le-MDCT elikhokelwa nguMnumzana Douglas Monzora. I-MDCT yenza lokhu ngemva kwesinqumo sedale le-Supreme Court sokuba i-MDC Alliance ekhokelwa nguMnumzana Nelson Chamisa kayisiwe ile mvumo yokunqanda abameli bephalamende labamakhaya kansili lokuba uNelson Chamisa akakhethwanga ngokusemthethweni. Lokhu wahle kwenza ukuba ibandla leli elalikhokelwa nguMakhuphe ngomnyaka ophelileyo lingakayi kuCongress lihle lixoshe abanye abameli ibehlisa sala lokulandela uChamisa. Abe-ERC bathi bathethe leli nyathelo ngokubona ukuba abantu abasendaweni ezingasela abameli kabasela lizwe endabeni zentuthuko, abasela abawamelayo kuthi njalo belenhlupho abafisa ukuzifikisa kuhulumende ngalezi zikhathi zokubhekana lobhubhane lwe-COVID-19. Nalapho selibuyile ijekiseni lokuzivikela leli gcikwane, kabakwazi ukuthi bazakwabela ngokulingeneyo lalabo abalabameli edale lephalamende. Bathi abezekhi bacasha ngomunwe nxa besithi kabafuni ukufaka impilo yabantu engozini ngoba amazwe amaningi awezikazi le-Afrika aqhube ukhetho lokudinga umongameli lamalungu edale lephalamende nyakenye lalo nyaka ukugoqela ele Melika. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ebona ngamandla kagetsi eZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA ithi isikhweze intengo yamafutha epetrol le-diesel kusukela namhlanje. Iningi lithi lesabela ukuthi imbadalo yempahla isizakhuphuka. I-diesel isizathengwa ngamadola edlula kancane alikhulu ilitha eyodwa 105.56 ngemali yeZimbabwe, kuthi ngedola leMelika ibe yi-$1.27. Ilitha eyodwa yepetulo ehlobo lwe-E10 isithengwa ngamadola aphezulu kwalikhulu $104.82 ngedola leZimbabwe, kuthi ngelemelika ibe yi-$1.28. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Masimba Kujera, ingcwethi yecubungula ezomnotho elizwe.
Kathesi ama-businesses kawana mali, abantu makhaza kabala mali. Angiboni ukuthi kungani bekhwezile i-petrol le-diesel. Xa sikhangela futhi ukuthi kathesi njengoba izulu lisina kanje, kunama-folks amaningi awezisa abangukuthi abantu basebenzise i-petrol le-diesel ku-manufacturing industry okumele bengakwenzi. So uzenza ukuthi intengo iqonge ezitolweni, ama-business baye bengelandlela yokuthi barichaze izimali zabo. Siyakwazi ukuthi ama-network operators wanama-generator ngoba amandla kagesi ayahlupha lapha eZimbabwe. Ama-motorists bengabe balutshwane, kodwa esikubonayo ukuthi ama-businesses okumele basebenzise i-fuel leyi ukuthi baqhubeke in production yibo abazahambisa intengo yangikhona ebantwini ngokukhweza intengo ngoba ama-input abo esiwukhangeleleyo yukuthi inyanga le ingakapheli kumbe nge enyakezayo uzabona ama network operators bese apply ku portals ukuthi ba kweze intengo for instance bathi abantu
ukuthi ukuphela amafutha la njalo lentengo ingakhuphuki
ukukhulu kaqale akhiphe iminye imithelo ekhona ku petrol le diesel engakhipha eminye imithelo ekhona intengo ingehla futhi petrol le diesel yakwazi ukuthi lapha eZimbabwe kule mithelo eminingi ningi ekhona ku petrol le diesel lamafutha lawa awuhambisi so imithelo le ingakhithwa uze ukuthi intengo istabilize kodwa uhulumende uyabe edinga imali so kafuna ukuthi ekhiphe le mthelo kodwa engakhipha imthelo emibili emithathu emafutheni lawa intengo iyayehla sibe
umnumzana Mazimba Kutera yingcwethi ecubungula ezenotho ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqonga kwenani lababanjwa igciwane le coronavirus elizweni lakwamanye amazwe womhlaba. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Sina umbuzo wakule Myanmar elivimbe inkundla zokuxhumana ezigoqela eFacebook ukwenzela ukuthi abantu bengethuli okuhambelana nokwenzakale kulelo lizwe. Ibutho lathuna umbuzo lesithi kugcwele ubukhohlakali kuhulumende. Sebekhulumisana abanye kujalele Congress kule Melika abafisa ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump engasavunyelwa impilo yakhe yonke ukuthi ancedise ukhetho ngoba kuthiwa wathuthuzela udlakela. Le ncwadi zemithetho zithi kungasetshenziswa esinye isigaba sesisekelo sombuso welizwe ukuba kwenziwe lokhu njengoba kukhanya engani idala lesenethi kalisoze lijeziswe uTrump ngokuthoniswa kusetshenziswa lokho kuthiwa yi-impeachment. Umthethondaba owe-International Criminal Court usuthole umnumzana Dominic Ongwen owayikhokela ibutho le-Lord's Resistance Army elamacala edlula amajumi ayisithupha 61 ngokubasela impi yomvukela nokunye kwele Uganda.
Abenhlanganiso ezibona ngokuthuthukiswa kwabesifazane abasakhulayo bathi ukugcotshwa kukankosikazi Kamala Harris ukuba ngumsekeli kamongameli welemelika ongowesifazane wokuqala kubanika ithemba lesibindi sokungena ezikhundleni zobukhokheli kwezombusazwe lakwezinye ingatsha zempilo. Unkosikazi Bethu Tunga, umkhokheli wenhlanganiso ye-Ithemba for Girls Trust, utshele uMike Hobe weStudio 7 ukuthi uyawujabulela ukwenzakala kwele Melika.
Siyakwamukela ngezandla zombili ukugcotshwa kukaKamala Harris njengomsekeli kamongameli kwele Amerika. Okwenza sikwamukele ukuthi uKamala Harris ngumuntu wesifazane, okutsho ukuthi bakhona eMelika ababona efanele ukuba ngumsekeli kamongameli welizwe abakhokhele noma nje engumuntu ongumama aphinde abe ngumuntu onsundu, okutshengisela ukuthi laba abantu beMelika sebevuleke ingqondo, sebebona ukuthi ukuba lejwabo elimnyama lokuba ngumuntu wesifazana akutsho ukuthi ingqondo zimfitshane. Lokhu kutshengisela ukuthi iAmerica isisebangeni eliphambili ngendlela ababona ngayo abantu abangomama nangohlelo lwabo lokuthuthukisa omama ukuba balinganiswe labo baba. Kuyisibonelo esihle kakhulu kwamanye amazwe ikakhulu lawo asakhangelela abantu besifazane phansi.
Bethu, ubona ngani ukungena kukankosikazi Harris kuhulumende wakwele Melika kulakho na ukukhuthaza abesifazana kwele Zimbabwe ikakhulukazi abasakhulayo ukuthi labo bezame ukungena kuzikhundla zobukhokheli kungatsha ezitshiyeneyo emphakathini?
Ukugcotshwa kuka Kamala Harris esiba umsekeli kamongameli weAmerica kwamukelwe kuhle ngabesifazane abaningi kweZimbabwe. Babhalile ngobuningi babo bemenzela amhlophe okutshengisele ukujabulela okwenzekileyo. Kupha abaningi ithemba lokuthi abantu besifazane bazawathola amalungelo alingana lawa abantu besilisa ngelinye ilanga. Thina njenge ithemba for Girls Trust sisebenza lamantombazana asakhulayo asesikolo. Kuyasijabulisa kakhulu ngokuphakama kuka Kamala Harris esikhundleni esikhulu kangaka eMelika. Lokho sikubona kuyisibonelo esihle enhlelweni zokuthuthukisa amantombazana kwelakithi. Isenzo lesi seAmerica sikhuthaza amantombazana asakhulayo ngokubatshengisa ukuthi umuntu angaphumelela emfundweni yakhe, amathuba okuphumelela maningi njalo kawapheli. Ithemba for Girls Trust ivele ihlose khona ukuthuthukisa amantombazane ngokuba khuthaza ukuba baqede isikolo sabo, baqhubekele phambili benze imisebenzi ebonakalayo. Kuyisifundo esihle kiwo amantombazane ukuthi babe lamaphupho amakhulu ngempilo zabo, basebenzele iphupho ukuba afezeke. Amantombazana kabalwele ukuphumelela lokukhokhela ezigabeni lapho abaphila khona, kababe lesifiso sokukhokhela lapho abayabe bekhona.
Lo ngunkosikazi Bhedu Tsunga, umkhokheli wenhlanganiso ye-Ithemba for Girls Trust, ubexoxa lo Mike Hobe we-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Kwezemidlalo, omela abadlali benguqu uGeorge Leda usethuthele elizweni laseTanzania ukuze ayedingela kuhle abadlali bakweZimbabwe imisebenzi kulelo lizwe. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ujeja uthi abadlali kanye lamaqembu wenguqu bangasizakala kakhulu nxa abadlali baseZimbabwe bengathola amaqembu okudlalela ngasempumalanga kanye lasenzikini yezwekazi laseAfrica, njengoba kweZimbabwe umdlalo wenguqu umiswe ngumkhuhlane weCOVID-19.
Siri kubatsisa watambi, siphathisa abadlali lamaqembu singapha ngoba nxa singatholela abadlali imisebenzi lapha okulokhu kudlalwa khona umdlalo wenguqu balakho ukubhadalwa iholo labo kungamadola aseMelika. Lokhu kuzaphathisa abadlali ukuba banakekele imuli zabo, ikanti amaqembu lawo ayathola imali zokusebenzisa mihla ngemihla ukuze inhlelo zabo zingafadalali.
Imidlalo yeli kweZimbabwe icine ukudlalwa ngomnyaka ka-2019, njalo iqembu le-FC Platinum yilo eliphethe isicoco. Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ibikhuphe umbiko ekupheleni kwanyakenye ukuba imidlalo yalo nyaka yeligi kumele iqale ngenyanga kaMbimbitho, kodwa lokhu akusafezeki ngemva kokuba umkhuhlane we-COVID-19 usuke wamemetheka njalo. Ngalokho-ke uteja uthi kungcono ukuba amaqembu kweZimbabwe asisele amaqembu kwamanye amazwe abadlali kulokuba babe belokhu behlezi bengenzi lutho.
Wonke ukwendisa watambi kuloni kuno itakuti
ubusa abadlali emasisweni bulakho ukutholisa amaqembu imadlana eyokuthi babhadale labo abadlali abazabe besele ekhaya, ngoba sonke siyakwazi ukuba iningi lamaqembu omdlalo wenguqu waleZimbabwe adonsa nzima. Ngalokho-ke kungcono uba abadlali babuye ngapha bazitholele okuyimadlana okokuthi baphathiseke kulokuba bachone behlezi, abanye babo bagcine sebebhema lokunatha izidakamizwa.
Abanye babadlali abaphathiswe ngudeta uba bathole amaqembu okudlalela kwamanye amazwe ngababalisa uPerfect Chikwende, uPrince Dube, uLast Jesse, uBruce Kangwa, uTenda Induru kanye labanye. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Hello, Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu leMokis Connection liphethe idlalaje lalo elitsha elilesihloko esithi insuku zokugcina. Untungameli Ngomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Joel Zima, Yimokis.
The
sesiside isikhathi iqembu leMokis Connection lithuli abanye sebecabanga ukuthi selafa kanti cha ibithwasile inyanga nangu umkhokheli weqembu uMokincube
uma uyindoda uyabuplana kuyaba masiko ukuthi usuphumile kumusic khona esinye isikhalanga kumbe isindebele bazasiza kuthi o awungabona lumakalingaphasini obesilele nobekhumbula kuthi kuthi ungabona indoda ikhangele phansi iyabe ingalalanga ikhumbula manje abanye abantu ma bebona usungekho kumusic baya becabanga ukuthi sewile kumbe usebroke kanti hhayi uyabe saplana
idlalade leli lilengoma esiyisikhombisa ezivalisa ethi kobanyawo indoda emadodeni insuku zokucina izitha zami umona COVID-19 kanye lethi mama wami
Pati kufati we madoza efe mabota Nase kukono efe madoza batala wasakwa sube zisata la abu madoza Uiza jane kama chevi Ano dingulu azifara kamdada Yei joja guava nzima Eya mecho kufate respengi Lale lusi kutindu kufaru kasubese kila ganwezi Ayo baba yati Sengi ya kaila wukumuti la paule korona Na imi ngezege la korona
abangathanda ukuthenga idlalade Ncube balithola njani
ezami inombolo yena uMokis ngokwakhe iZimbabwe inombolo angazi bafaka amali okuze njawo 0774158868 so izinamba zami eZimbabwe ezomfana umfana wami udinga ulwazi Ncube okuyokuculayo lapha bebakini ku-0778131430
yiwaphi amazwi ongawatshila abalandeli
ngabasixhase bengathengi emaseleni laba ngabatshontshe umusic wethu thina siyaba sisebenze nzima labafana kolapha ama-members siyatrela siyazi ukuthi sithathe isikhathi eside siyenzani sikhompoza siye rekhoda izitudio zethu sikhathana siye rekhoda kuyimali sibe sesiyenza ama-CD kuyimali ngiyabonga kakhulu abalandeli imali ngaba lisincedisa ngakhona lokho
uphuma ke enkundleni uMokis Ncube leqembu lakhe leMokis Connection ngale
uyabona ufika kumafa kule sikolo lapha namaqonda nalo umuzi kanti bukufunani madoda isikolo sona lesana kule khanda esikulu ukuba umuntu abantwana bafunde madoda njalo ulubhekise phansi khona lekombimba nansiyana isibhedlela ebese sineminyaka eminingi kakhulu madoda sonke sihle sibala sesiqalisile makithi ukuphakama sosemaduze nje ukuthi sisebenze ngenxa yakho ubabukhulu ukubalisa yikuthanda abantu ungavuyehlele phansi kogwamagwama bazokutshela
singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba amapholisa lamhlanje aqinise isandla ngokubopha bephula imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngokudobha abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bengelancwadi ezibapha imvumo. Uhulumende usekhweze intengo yamafutha epetulo ledizili kusukela lamhlanje ukukhangelelwe ukukhuphula intengo yempahla lokudla. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Dande ngesithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Alibonga